So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 7 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Amalunga e-Triple C awedale lephalamende aqhube umhlangano lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa izolo bekhulumisana ngokuthi kungani ethethe ama $40,000 awaphiwa nguhulumende. Namhla khona leli bandla lizakwenza umhlangano lentathela izindaba lichasisela uZulu ngalolu daba. Ibandla lemthwakazi Republic Party likhala ngokuthi livintshwe ukwenza umhlangano walo yinduna yemzimuni eGwanda namuhla lanxa nje beliphiwe imvumo ngamapholisa. Kwezemidlalo, iMorocco isingenile kuma-quarterfinals awe World Cup ngemva kokunqoba iSpain. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Siqale ngeziphuthumayo zakhona pha eMelika. Ibandla elibusayo elama-Democrats yilo elinqobe kukhetho lokudinga usenator wesigaba seGeorgia kukhetho olwenziwe izolo. Obephethe isikhundla lesi usenator Raphael Warnock unqobe uMnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans. Ababili laba bangqikilene kukhetho lwama-midterm elections olwenziwe ngolwezi kodwa bonke behluleka ukufikisa amavoti afunwa ngumthetho. Lokho kudale ukuthi kuyiwe kukhetho lwesibili lolu olokubehlukanisa olwe-runoff. Ukunqoba kwama-Democrats kutsho ukuthi azaqhubeka elawula idale le-Senate njalo selamalunga angamachumi amahlanu lanye 51 kuthi ama Republicans wona alamalunga angamachumi amane lasishiya kalolunye 49. Ama Republicans yiwo alawula idale laphansi ele House of Representatives. Ibandla le-Triple C lithi lizakwenza umhlangano lentathela izindaba namuhla lapho elizachasisela khona uZulu mayelana ngokuphiwa kwamalunga alo edale lephalamende imali engena kuzinkulungwane ezingamakhulu amane zamadola aseMelika i-$40,000 ilunga ngalinye nguhulumende khona okucunule abantu abanengi. Lo mhlangano uza kwenzelwa eBronte Hotel eHarare. Umhlangano lo ulandela omunye oqhutshwe phakathi komkhokheli we-Triple C uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga ePhalamende la izolo lapho kuhlafunwe khona lolu daba kabanzi. UChamisa eveza insolo yakhe njalo amalunga ePhalamende lawo emchasisela ukuthi kungani eyithethe limali. Limali yaphiwa amalunga wonke ePhalamende okugoqela awe-Triple C, awe-MDCT kanye lawezano PF. Uhulumende uthi limali yizikwelete zokuncedisa amalunga ePhalamende ukuthenga izindlu zokuhlala. Amalunga la athatha limali azithulela zwi udaba lolu lwaze lwachaywa zintatheli zindaba. Abaphathi ntambo bakahulumende bona baphiwa ingxenye yesigidi ngamunye i-$500,000 kwathi abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu $300,000. Uhulumende osolwa kakhulu ngabanengi abathi udlalise imali ebingaphathisa ilizwe kundaba zokutholisa uzulu amagesi aneleyo lokunye okutshiyeneyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona lapha ukuthi qinisekile ukuthi nxa ulilunga lephalamende kumele ukuthi uyemela izifiso zabantu abayibona abakukhethileyo ukuthi uye kuba lilunga lephalamende. Njalo siyakwazi ukuthi ulilunga lephalamende okumqoka kuwe ukuthi ube kwazi ukuthi ulebandla eliyilona elikufake ebantwini ukuthi ube yikandidate. So kulezifiso zabantu, kulezifiso zebandla. Akuthandabuzeki njalo akusinto esingatshona siphikisana ngayo ukuthi izifiso zabantu kumele ukuthi zenzeke, njalo kumele zenziwe. Nguwe wena muntu okhethwe yibo labo bantu ukuthi uye bamela eParliament. Kodwa ke engingakuboniyo Nkomo ukuthi ukwamukela imali le abayiphiwe uhulumende ukuthi ukuziveza njani njengokwehluleka kwabo ukumela izifiso zabantu. Ngoba angikholi ukuthi akhona amalunga ePhalamende avotelwa ngabantu, abantu bebatshela ukuthi lingafika ePhalamende lingathathi imali elizayiphiwa ngugovernment, lingathathi imali kumbe ngamaloni elizaphiwa nguhulumende. Ngoba ukhumbule phela Nkomo ukuthi lapha okwakuqala vele amalunga onale parliament ngabantu abaphila ngayo leyo parliament, ngabantu abangena kupolitics vele emdabuko wabo iningi labo lidinga yona leyo mali. So ithuba libe khona ukuthi bemeleke ibadlalweni labalibeleyo ukuthi beyingene eParliament. So nxa sebephiwa amaloni nguhulumende beyomukela, angiboni ukuthi kuhle ukuthi bese sibasola ngoba lilungelo labo njengamalunga eParliament.
Uchamisa uyawasola amalunga ebandla lakhe athatha imali. Singabona kusiba lokudabukana phakathi yini phakathi kwakhe yena uchamisa lama MPs akhe.
Angiboni Nkomo ukuthi kungagcina kusiba lokudabukana phakathi kukaChamisa lama MPs akhe. Okukhona njalo okusobala ukuthi kungaba lokwehlukana kwemibono. Ngoba ukhumbula ukuthi laye uChamisa lubala ukuthi ukhona eParliament eqinisweni imali nale lubala ukuthiwa uyemukele. So nxa kuyukuthi bengafuna ukuthi amalunga akhe emukele imali evela kuhulumende, isikweleti sona sabasiphiwayo njengamalunga eParliament besiphiwa uhulumende, nxa uChamisa engafuna ukuthi abalunga akhe emuke esemukele, hayi akula problem, kabanike yena the equivalence of 40,000 ngoba osukwaziyo ukuthi uChamisa lapha khona uyasutha njalo uyathola imali, uthola imali ukudlula i40,000 lephiwa ama ephiwa ama MPs onala o ebolekwe ama MPs onala nguhulumende. So angiboni ukuthi kungaba lokuqhekezeka kwayo kwalibandla likaChamisa ngesizathu sokuthi uhulumende useboleke amalunga eParliament yakhe imali, lawo malunga eParliament lawo ayemukela leyo mali. Okukhona Nkomo yilokho, kufuze ukuthi sihlolisise sikhangelisise ngelihle elijulileyo ukuthi kanti imali yonale indlela uhulumende ayiboleka ngayo amalunga eParliament kusemthethweni na. Nxa kuyukuthi kweboleka amalunga eParliament imali ngendlela uhulumende akwenza ngayo kungekho emthethweni, yikho lapho kumele ukuthi abantu abavotayo behlokome khona. Yikho kumele ukuthi inkokheli zamabandla ezinjengoChamisa zihlokome khona. Kodwa nxa kuyukuthi uhulumende into ayenzayo wenza into esemthethweni, hayi okunye mbona ngani yikuswela nje ukujula komcabango, abantu sebeswela nje bechaya amakhanda ngento engelamsebenzi.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ubexoxale Studio 7 ekwelebhilithane. Umhlangano obuhlaziya udaba lwegugurawundi osungulwe kuthange waqitshwa izolo uthethe izinqumo ezigoqela esokuthi kumele kuhlelwe ilanga lokukhumbula abantu ababulawa yilumbuqazwe iminyaka ngomnyaka, iMemorial Day, njalo kube le museum echaya imininingwane ngalesi sehlakalo. womhlangano lo unqume njalo ukuthi uhulumende kumele acace ukuthi waphathe kanjani ekubulaweni kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 ezigabeni zeMathebeleland zombili kanye laseMidlands. Lombuthano ubuqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance imanyene le-Public Policy and Research Institute of Zimbabwe. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulomhlangano ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu e-ibhetshu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okunye okwangikhona okukhulunyiweyo ukuthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe imihlangano hayi eMathebeleland kuphela kumbe eNkabazwe, kodwa abantu bemasingo kuqakathekile ukuthi bebekwazi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu befuqe ukuthi uhulumende amaqiniso wonke aphume. Kuqakathekile njalo ukuthi kuye kukhulunyiswa abantu ilizwe lonke libekwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okurongo, njalo kuyinto wonke umuntu weZimbabwe aphathe teke ngakho akufuze ukebe ingxenye yakho yokudinga isisombululo sakho. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube le National Museum yeGugurawonde. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube lilanga lesikhumbuzo eliqakathekile kukhunjulwa ombhuqazwe. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi uma kusenziwa imikhosi enjengale kube labona izindaba bangaphandle kwelizwe i-foreign media. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi izinhlanga nganiso ezifuqa lolu daba iziphathiswe ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Okunye okuthiwe ukuthi hayi iGugurawonde ingabe yenzakala emhlubulweni eMandebeleni, kodwa it's a national thing. Kuqakathekile ukuthi kube lezinhlelo ezingabe zisenziwa ngoba lokhu kuhlezi kathesi umbulali ucatshe ngento yetribe, umbulali ucatshe ngokuthi kube yinto yeMathebeleleni, kodwa kuqakathekile ukuthi kwazakala ukuthi umbulali ngohulumeni. Njalo labantu beMashonaland kuqakathekile ukuthi bebe yingxenye yokulungisisa udaba lolo. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi different sectors and stakeholders bebe involved, like i-academia etc etc.
Ngokubona kwakho ungathi imihlangano efana lale kukhona engakufeza ukuthi udaba lweGugurawonde lulungiswe?
Imihlangano leyi ngowami umbono ngibona ngazathi iqakathekile ngoba yonke into ukuthi kuze kufike lesi sibanga yimhlangano odisenziwa, njalo ukuthi kuze kube kulokhe kubuya imbono emitsha, new ideas lokuthi kwenziwe njani yimhlangano. So imhlangano singaza ke sayidelela, iqakathekile ukuthi ibanje, iqakathekile ukuthi yenze, izancedisa ukuthi sicine sifinde i-answer.
Ubona ingani uhulumende engakuvuma lokho? Kungenzakala yini ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo, kube le museum, lazo zonke nje izinqumo ezibethwe?
Eqinisweni kangaka ngelelanga ukuthi ekuvume nje lula njengomuntu evuma umsebenzi, kodwa kufuze ukuthi abantu bempressurize esibone isizathu zokuthi ukuze kube lokuthulela izweni, kube lokwakha isizwe, yokuthi sikuvume ukuthi silembali zethu ezingaqondanga sisihlukumezene singabantu abamnyama ngemva kokuthi athilizwe, kodwa kade sesizama ukwakha isizwe kakatsha. Khonokho kuqakathekile ngoba it's not about looking in the past kuphela, but ukuthi izizwe ezizayo zibe kwazi ukuthi never again into enjalo yenzakala. Ungakhangela amazwe njengabo Rwanda, amazwe amaningi akuvuma ukuthi hayi bantu sihlukumezele, kodwa kasingaza ke sathi siyakhilizwe sichiya abanye abahlukumnyeziweyo labahlukumezileyo. Kuyadingakala ukuthi one day bekhangelane ebusweni bethi ndoda salimazana, kodwa kuyini esingakwenza ndawonye ukuze sakhe ilizwe?
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-ibhetshu likaZulu. Ivandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa amapholisa ebeliphe imvumo yokuqhuba umhlangano walo eMzimuni Business Center esiqintini seGwanda namuhla, induna yalesisigaba uMasuku uselivimbile ngoba esithi ulo wakhe umhlangano azawenza ngesikhathi esifanayo. Leli bandla lithi lokho kube isimanga kulo ngoba linduna yathi itshelwa ngomhlangano walo kayizange iphikise kumbe itsho ukuthi yayihlele owayo umhlangano. Ugeina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxele umholi wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo.
Yebo liqiniso ukuthi amapolisa abesikile ukuthi sibe le-rally mhlaka 7 December 2022 eMzimuni Business Center. Njengoba sisazi ukuthi nxa ama-political parties kumele abambe inhlangano kumele anotify amapolisa, besiwanotifyile-ke njalo le ncwadi le esinika imvumo siyiphethe. Kodwa-ke okusidanisileyo ukuthi sithole umbiko wokuthi induna uMasuku onguye induna yokwenelana ndawo yasemzimuni usekhansile irali yethu.
Amapolisa eliphe imvumo yokuqhuba umhlangano wenu liphiwe siphi sizathu ukubana sokhansile?
Ngesizathu sokuthi kusasa kusemhall lapho ekade kumele singenele khona irali yethu kulo mhlangano lwama-NGOs. Okusimangalisayo ukuthi amapolisa esikhathi esiningi nxa ezaliclear kumbe ezalinika imvumo ayaqala acheck-e enze lokho okuthiwa khona abone ukuthi akulalinye ibanga dlale zombusazwe kumbe ezinye inhlangano ezingafuni ukusebenzisa indawo yona leyo, kakhulu babekhangela ukuthi oqalileyo ngubani. Thina-ke njengebandla le-MRP sitholakale sile mvumo yokuthi senze le irali emva kokubana kutholakale ukuthi ngalelo langa akula abanye abantu abakhangelela ukuthi bazabe bephethe umhlangano kuleyo holo. Kuyasidanisa-ke ukuthi okwenze induna makuliqiniso khona lokho ukuthi induna ithelile umhlangano lama-NGOs, okwenze ukuthi amapholisa esinikeleyo mvumo yena wawukhansi la umhlangano lo kuyini? Ngoba umhlangano wethu kudala ulungiselelwa susedlula inyanga abantu bebhizi bekuground begijima bekhankasa betshela abantu ukuthi kuzabe kule rali enkulu khona ngale komzimuni.
Induna yayitsheliwe na ngalo mhlangano wenu?
Layo induna futhi engingafisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi induna yayitsheliwe ngalo mhlangano, ngoba thina nxa siqoqoda ezabelweni sifika izindawo ngezindawo siyacela ezinduneni lakubo sobhuku sibazise ukuthi hayi ngelangela ithile sizafisa ukubamba umhlangano. Layo-ke induna uMasuku yayitsheliwe ngalo mhlangano, kodwa kuyasimangalisa ukuthi kuyini okwenze wamiswa umhlangano wethu.
Kubona yini elikucabangelayo njengebandla ukubana umhlangano wethu okuthiwa akusamelanga ukube khona ngelanga linebekekihleli?
Ngakwelinye icele siyacabangela ukuthi mhlawumbe njengoba izinduna zethu zonke lezi zingani ziyalawulwa iZANU-PF, mhlawumbe layo kaMasuku engxa iZANU-PF imkhuzile yathi akayenze kube lomunye umhlangano okwenzela ukuthi thina njengebandla leMthwakazi Republic Party singazitholi sesiwubamba lo mhlangano. Kodwa hayi, asilahle imbeleko ngokufelwa, sizaqhubeka ngoba siyazi ukuthi i-terrain ye-politics yeZimbabwe ivele kayifevi ama-opposing political parties, ikakhulu elinjengelethe leMthwakazi Republic Party elikhuluma iqiniso. Sizaqhubeka sikhankasa njalo siklia le mhlangano lapho esiklia khona si-adress abantu, ngoba injongo yethu ukuthi uMthwakazi wonke afinyelelwe njalo ivangeli lethu le-self-determination laziwe ngumthwakazi wonke.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Umsakazo weStudio 7 wehlulekile ukuxhumana lenduna uMasuku ngalolu daba. Okusemaphephandabeni, iNews Day ithi kube lengxabangxoza ePhalamende amalunga aleli dale aphosa achayana izolo phezu kwamazwi omkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa. Yena uchotoze amalunga amukele ama-$40,000 awaphiwe nguhulumende. Izim Live ithi uproducer wabaculi bedancehall uLevels ogama lakhe lokuzalwa nguTafazwa Kazimwe ukhululwe ngemali yesibambiso izolo engena kunkulungwane ezingamakhulu amavili zamadola eZimbabwe, i-$20,000. ULevels ubotshwe ngempelasonto esetheswa icala lokudlwengula owayeyintombi yakhe oyindodakazi wake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Soku iskati sembiko yenu.
Salibonani zihlobo, salibonani bangani. Mwapona vieni nobe nzuma, mwapona vieni nobaziyari. Ngungwenya lo ukhuluma uSamangwe usipapa kama twins eChibila eBinga bakithi siyaqhuquzela ukuthi ingabe igovernment yakithi ingasizwela bakithi isenzele imisebenzi eZimbabwe kuhlaliseke bakithi imisebenzi kumbe ukusebenzela out kwamazwe asiyonto elungileyo imisebenzi esiyabe siyenza uma singaphandle kwamazwe ithi ayinandanga imilimo nje tuli kubele kathi katulanze amanyika tesimilimo ili kabodi ndiwambulana ndiri kunyika yeBotswana ko Gaborone tachiri chivoto ikubelekela kunzenyika kuri kuti jayanga wasiya ivana ikwa munyaka ngota boni vana kautali kuyanda but ngamboke chimo chemali so ezinzinto bakithi azisiphathe kahle esithandazela ukuthi ngabe uNkulunkulu engangenela akumnandanga bakithi kusenzela ngaphandle kwamazwe uyabushiye izimuli ekhaya imizi icine isixega ngenxa yokuhlalelana kachana so bakithi siyacela ke bantu bakithi abahle ingabe ilizwe lethu lingaba right uNkulunkulu angenele sihlale duze nezimuli zethu so ngokunjalo ke ngikhuthaza ama-youth bonke ndikusungiliziya ima-youth bonseni either uliwe ZANPF uliwe MDC T uliwe CCC athuka register benzuma to vote maybe kwali kunoti uchitira obot nzitirokolera bakiti kuti inyika yesu ngibye de kunormal tinake bakiti kuthiwa singama-born free obu-born free bakhona asibuboni ngoba silokhu sidibeka sisemazweni abanye sizama ukubamba lapha lalapha abanye bayatshiswa ngezindawo ngezindawo abanye kwenziwa njani no hayi kubuhlungu kakhulu lokhu bakithi ingabe ihulumende ingezwa izikhalo zethu ilizwe lethu libe right.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 ninjani? Hayi mangi-right bantu baka Studio 7 ngicela amarekhodi phela nayikhulu kume awu ngizizwe ngikhuluma khona-ke e-America ngiyacela awu bantu baka Studio 7 ngingakusho kokuqala bengicela ukuphendula lo baba ngaze olukhulume last week kuthi khona abantu be-emarapi abaqoqekanga amakhanda yena uyena ongaqoqekanga emakhanda uqoqekile ekhanda yena aqoqekanga mntu omdala ekhanda uyazibona ukuthi nje awuqoqekanga manje bheka abantu banikezwa aboma-40,000 yesidola utholeni wena utholeni ulandelana lapho zane uPF lapho CCC ungasemathebelele nto utholeni bakukhipha ukuza abona ukuthi wena ongaqoqekanga wona umhlolo nalo mdala ungaka kodwa wena ongaqoqekanga abantu banikezwa imali wona utholeni batholile 40,000 wena ulanix uyohlala unjalo ulambile ukhamisile ngiyabonga abantu bakasudio 7 bye-bye.
Ngilibingelele lonke basakazi nabalaleli be-Studio 7 mina ngiphilile ngibe sengithi ukubuza kancane kumbe into ukufaka umbono lana mina into engimangazayo ukuthi eZimbabwe akunagetsi amagetsi asinawo lana eZimbabwe eCaribe bathi akunamanzi kungenamanzi kanjalo kweli ngicele amanzi akhona eZambia eceleni laseZambia amagetsi akhona kuyafunctiona kahle kusebenza kahle ngapha kuthweka kule kambe ukuthi akunasisoso esenziwayo nje khonapha mani bhekile nje libona njengami nasembona athi ZANPF ikhona into abayenzayo ukuthi amanzi engangeni khonapho bavale ukuthi amanzi ahambe ngicele angazi ukuthi lina likubona nje izulu liyana kodwa izinto ziyacinywa kuthiwa kunamanzi kuswelakala amanzi izulu isina kwenicele amanzi akhona angazi kumbe ngxenye sebasangishiyeniwa futhi ogawule khona ngale eCaribe ayinike ninisize shem ngiyacela uthulani Ndlovu enkaye kosikhubokhubo lokhulumayo.
Salibonani, salibonani basakazi kuyo yonke nje indawo undaba okhulumayo leyo ngiye ngihambe phezu kwalolu daba nami olombhuqazwe mina ngicabanga ukuthi kona kona umuntu obulela omunye umuntu engabuya ezokuxolisa athi ngiyaxolisa ngicike ukuthi sikhulumisane ngale ndaba yena uma ubulale buye ethi sikhulume uma ubulala yikho into ongayikhuluma noma ubulala kube mhlambe kubuya ngoba lapha ngamaphathi lawo lo ngozano lo uzano ngumnanga kwa labantu bakhe bebuye bethi ake sikhulume ngale ndaba yokuthi silibulele sibulela abafowenu kusho ukuthi siyakhuluma kube mhlambe kuza izaphu ithi ngoba labantu basimoshela ake sizame ukukhulumisana thina sodwa sibone ukuthi siyenzani ngalokho lapha abalimaze khona ebantwini laba abakuma welshe ababalimazileyo asiboneni thina njengesizwe sakithi ngapho ukuthi siyenzane ngabo laba bantu hayi bona bebuye bethi sikhulume yini sikhuluma labo labo yini okufanele sikukhulume ayikho into engayilungisa umuntu vele akabhadaleki masombulele
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo, iMorocco ijabulise abalandeli benguqu abanengi e-Afrika izolo ngokungena kuma-quarter finals emidlalo ye-FIFA World Cup ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ubuphele zingutshikilo bhanqa 0-0 kwasokuyiwa kumbekwa yama-penalty shootouts. IPortugal yona ibhaxabule iSwitzerland nge-6-1. IMorocco ilolodwa ilizwe leAfrika elifike kuma-quarter finals njalo selizabhuqana lePortugal ngomgqibelo. Ngosuku lunye iEngland izadibana leFrance. Ngolwesihlanu khona iCroatia izadlala leBrazil kuthi iArgentina ingqikilane leNetherlands. Sixoxelo landela limidlalo njalo eyintatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Hayi okwenze iMorocco kuyajabulisa kakhulu kubonisa ukuthi ke iAfrica yelayo iyenelisa ukubumba amaqembu angakhompitha lamanye amazwe aziwayo ngezenguqu nxa sikhangela iSpain lize elodumo kakhulu ngezenguqu lezi balomdlala wabo ababiza tikitaka wenguqu ukuthi ke benelisa ukudlala ibhola belicontroller elinabanye lingela ukulithinta ngabona ukuthi iSpain ibhola abalidlalayo ngama 80% possession bayagcina ibhora okwesigaba esingaka ukuthi ke enye iteam itshona nje iqothanisa umoya but nansi ke iMorocco yenelisa kunzima kunjalo yanqoba loba nje inqobe ngama-penalty hati sujabulela ukuthi inqobile but lakho singalula ngama-penalty ama-penalty into enzima kuzananzela ukuthi khona ke iGhana yapha ama-penalty yehluleka okwaba ukuthi icine idliwe yaphuma ku-competition izolo sibone iJapan iphuma ngokuhlule ukukhapha ama-penalty but nasi iMorocco ikwenzile iyajabulisa njalo sibonga ukuthi ke sokule iqembu nxa sisiya phambili ngale tournament siyaqhubeka sililandela njengama-Africans.
Iwaphi amaqembu obona engena kuma semifinals kanti lalo eliza phakamisa linkezo ubona kuyilipi?
Ngendlela amaqembu la adlala ngakho kunzima ukuthi ke yiphi engafika ku-final but ngendlela adlala ngayo amathimu la akuluhlu lwesandla sokudla kulabo France labo England mhlawumbe iPortugal ngendlela edlala ngayo nxa bengadlalisanga uRonaldo abadlala ibhora elimnandi ibhora elesiqubu kakhulu balabadlala abaleminyaka emncane basebancane bafuna bakhona so bafuna lokubonisa umhlaba ukuthi bona bangcono so nxa bengadlalisanga uRonaldo iPortugal ingaya phambili sivile kodwa ke uhlupha ukuthi ihlangana leMorocco emalangeni so lapha kunzima and then kule France leEngland unfortunately okulusiza ukuthi ke eyodwa yazo yemeli yephambili zona zihlala zonke ngeFriday but ke iFrance ilo Kylian Mbappe olesiqubo esimangalisayo iFrance
uSimbarashe Nembaware intatheli zindaba elandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-6:30, 7:30 rather than tambama. Asipheni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-past 6. Yimi untungamilinkomo lichone kuhle.